Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolwesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansila zendawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla leTriple C lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe zinsuku ezilitshumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi bathe kabasoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthe benze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tastico Hora kukhetho. Othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelele ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana uMbiraishe Nende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain.
Esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikiswe ngumnumzana Mabuto Moyo OZMPF.
Lava says Tinuan, I will have Guibo Villa, I will under right. You must do a cool man, every part, I will under right a partner. So I won't say, you have won Amarala and Zagalayo. Ama numbers, abantu abasekela uMongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngamanumber bona abangeke bewakwanisa yikho sebedinga nje indlela zobuhle bebele excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende, lo mmeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lendatheli zindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besiwuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale le-Senate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 10 eBambazi emangweni weBulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years iZANU ibiwina ama-councillors endawo. Loko ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona kumelala nto ehambayo. So kulokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokhu kuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Thenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-endapa sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe bekhiphe imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngingazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani mbani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 zika-August mhlana wekhetho abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha, kwenzela ukuthi ma kuyukuthi siyawina or ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani, ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-one, but ma sisonke siza kulungisa. Ukuba kwethu sonke yikuthi siphumene ngobuningi siyovota, silungise okuyabe kulungiseka, singesabi ukwethuselwa. Ivoti yakho it's your own secret, akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani, akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani.
Umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaWard 10 esigabeni seBambazi ePlumtree, emele ibandla eliphikisayo elimthwakazi Republic Party. Ibandla lezano PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezano PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward, ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izano PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengukufezile eward 10 Bambaze kunenge sibili okubambekayo. Udaba lwamanzi yebe lubudaba ohlupha kakhulu endaweni yakithi, sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa, le migodi embalwa esikhona edriliwe esisebenza. Ngikhuluma nje mhlaka 12 kulinyanga siyavula ikliniki yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu. Kuthi kusasa nje siyapheka enye ikliniki esembimba 2 ejichume, ikhanseli iyakhona, amalungiselelo aseku-advanced stage. Kuningi sibe sesikubambile okubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle, ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Yezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF, kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona, nguwuphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF? Ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF, abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazi ezanu PF. So mabe sola wona bona bawazi uphi? Yebo izinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye, kodwa ngiyavuma, ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle. Sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Greater, ye yaphelelwa ifuel. Ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yebulilima, umgwaqo wakoHingwe. Ngayihingwe ngiyavuma uwonakele okumangalisayo, ulesikhathi eside ungalungiswa. Kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga. Hhayi amabriji asila lutho, lisina nje izulu liqala, akula lapha abantu abayahamba khona. Umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibulungasasebenzi. Sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo, ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi asiphumeni ngobuningi siyovota, sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko, elaletha ilizwe, izanu PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngukansila kaWard 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezanu PF. Sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye lakwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku, ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqodela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho, ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu, ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalos Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yokumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyathi ukubana wonke umuntu kufanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa, ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadododo akufanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziyana izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yikuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano.
Kasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapolisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eDimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthula nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula ukuthula sibelini ukukhona kukhona. La marali siwenza kuhle e-MRP nkathi kuyibhuka nje kathesi kufuna abantu besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusumuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangalweni weWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ukuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ngaba lokuthula. But esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward especially kaJejede ward inkinga esikhala ngayo ikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserva bebaletha ngapha bezobaregister kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala eWangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalijabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-projekthi abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokhu ngama-projekthi okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo ofethalayiza.
Unkosikazi Rafael Mholi ohlala eMendo Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni seMathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hhayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo. Bayenza amarali abo sibili asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Sibazulu Saba.
Sibili sifuna ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele sifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development plan. Thina sihlala about 15 kilometers from Uzambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha, sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizawuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabe isusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wireless thina sivela 15 km from Mozambique River.
Kuyathokozela eMaswingo, eMashonaland Central, Manicaland eBobi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Ivandla eliphikisayo ele-CCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-CCC icatha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-CCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezanu-PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Lama-councils ethu athele ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafethi khona candidates kweminyaka okuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas we-experience ukuthi abebandlalo eza-PF don't like challenges. Nxa be-challenge sebethethe fellow councillor ethu sebethethela abantu sebesidabulela amaposta, but kuzindawo lapha esijelezele ukukhampesele ukukhampaigna khona akukabi le ngxaki ezinzoko kulezo ndawo ezingama-no-go areas we-experience. voting problems.
Zindawo ezinjani lezi olungaxotshwa khona?
Mostly indawo ezingafani areas ezima resettlement. You can remember the by election strategies kakhulu izingwane lapho ku-20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona basebefundisiwe ukuthi usaba ngoyezana uPF kukanti umhlaba ngoyezinto yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisini ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining utholakale old hospital ezisinye izandla. So bakhona field seed yokuthi benikezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulezo ndawo lezo.
Sibuya kuwe Mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotsha?
Okokuqala umthetho nje ebandla lezomthetho ukuthi amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle kakhulu ngoba nje balikwazi ibandla lezomthetho likanjani lama-structures lapha futhi ubona ibandla elobukhokheli obucacileyo okuzibana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efanibonde ngephansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU PF umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlalela akufunakali. Ongabe kuthe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni athi nyana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Lowo muntu abotshwe. I-ZANU PF akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasuke isikhathi bazi ukuthi bona bayi-ZANU PF nabantu esingathi nabayakudinga ukuthi banjolise ibandla le-ZANU PF. Libe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa mamukeshwa lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngamalogo area. Ngenzakala ukuthi mina kuleyondawo kuyabe lingenabantu abasekela ibandla leli. Okusho kubaluleka sikhona sokuthiwa ilogo area. Uma zisetlement ngabe vele ngabantu abakwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla le-ZANU PF. Mina libe sengisesabo. Hayi sizinyele sisiyetela ngalo nami zikhombise lisho ukuthi hayi lathi sibuya lapha siyithikishile ngalokhu ngalokhu. Kodwa abantu i-ground kazi besazi ukuthi ibandla le-ZANU PF yibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe Nkosazana Mlotsha.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo lapho umongameli phuma khona umongameli we-ZANU PF siphuma khona ekhume sithi rakusayivani rowayivani bathi thasa ma kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace because libonile vitona leyo ukuthi simbekile thina khe sisake if the principle of the organization is saying rakusayivani bathi thasa kusho ukuthi batheni baze bathi disbanse and literally abantu be-ZANU PF bakuthatha literally ukuthi ujabulise umthunga elwedu ukuthi sithabantu lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqayele ngaphi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, i-fear esimehlwe nabantu ungayibamba nangesandla ngokwayethiselwa the message once singavele kune lipasa silikhiphe emapulazini lawo. Why as TPC we are saying ukuthi the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphetha i-title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlanjeli kumele engani lime phezu kwekhanda lakho ukuthi sisapote kuphe kunye kumbe vodlani ukuthi sekunyisa uganyulile. And that is so wrong.
Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Nkomo.
Kanti lapho ekuhamba khona sihambe sinokukhankasa sinume mhlawumbe elections zethu sifikele kuhlembusweni siyithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi ukuba nibandla lethile ZANU PF lisebankini i-ZANU PF liyakhulunga leli lizwe isukele ebugcelini kwabayo babelungu. So i-TPC ingabonisa abantu ngabakhela Mamlotsha awungayisabi sizawina nje asiyalisilikhofi lathi limisanye nabathodi bamlotsha nisho
nalami lokuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivukunyela kuyisikhathi se-COVID lalisehliwa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa usukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ikhenini. Sathi tshona sinikezele emabhasini phezulu khonapha namhla kulamabhasi atsha athatha abantu from point A to point B asiye emaralini ezanu. ZANU ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government le-political party. Singafuthana beZimbabwe asivoteni kwakuneshamisa i-blueprint iphuthe i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners si-restore i-dignity ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotsha lilunga le-TPC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba wabaxoxa endaweni lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lezano PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulife Talk si asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe yatshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, nguntungamilinkomo. Lilale.